Abenhlanganiso-ke padare enkundleni Men's Forum on Gender bathi imbangela enkulu yokwanda kwezehlakalo zodlakela ngumumo womnotho omangakuhle elizweni osokusenza obaba bazibone bengasela isithunzi ngokulahlekelwa imisebenzi. Kusale omama sebeyibo abaphandela imuli ngokuthengisa-thengisa. Umnumzana Charles Moyo omela impophoma phelandaba ejalini lephalamende uthi kaluphele udlakela olunje.
Support because kanongubaba kulabantwana abayi-3. So angisoze ngikusupport. So nxa kungabuya ibhili sizalisupporta more than 100% ukuthi ungabe khona. UNkulunkulu kuthanda njani.
Umnumzana Gayithunga umela imutha sasouth edale lephalamende njalo uthi kumele lolu daba luthuthukise sibili lakuzabelo elizweni lonke. Abantu bahlalisane kakuhle ngokuthula.
Siyalusekela mpela, you know, kathesi sesifanele ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ngabantu abaqakathekileyo empilweni yethu, elizweni, emulini zethu, njalo ezigabeni lapho esivela khona, ngoba balo msebenzi omkhulu abawenzayo ukuthuthukisa imuli, ukuthuthukisa izigaba, ukuthuthukisa ilizwe.
Uqhubeke ethi esigabeni sabo basebenzelana ndawonye lenhlanganiso ezithile eziphatha lo msebenzi kunye labesifazana ngenhloso yokuthi ulwazi lusabalale. Ethi kuqakathekile ukuba kuphunywe lemithetho eqinileyo yokusekela imizamo enje.
Sikhona sibili ukuthi sincedise ukuthi kube lemithetho enjalo and siyayifast-track-a ingavele ibe khona, siyayifast-track ukuthi iphangise ukuba khona uhulumende laye abambeke, you know, ukuthi siye phambili lokuncedisa abantu abesifazana bethu.
Inhlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender ibunjwa ngobaba abangasekeli ukuhlukuluzwa kwabesifazana bezimisele ukufundisana labanye obaba ukuba betshiyane lo mkhuba onje. Bathi umumo wezomnotho uhlukuluza obaba abalahlekelwa yimisebenzi begcine bezibona bengasela-ke isithunzi emizili ngoba sebegcinwa ngomkabo abayabe bethengisa imicambo etshiyeneyo. Abanye babo begcine sebehlukuluza omama njengendlela yokutshengisa amandla abo. Isisekelo sombuso siqinisa ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana. Abaningi lokhu bekhala ngokuthi laloba imithetho ikhona yokuvikela amalungelo abesifazana, udubo yikuthi ayikalungisiswa ukuba ihambelane nesisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.